lulu siyasini mina ngangimbuza ngokuthi ngumagama ngoba ngibona ngathi kwakungaba ugama ngakho-ke wangena ese-DC thina sowu-radio 4 wangena u-radio 4 wafundela umsebenzi samphathisa ekubeni ngumsakazi awuba ngumsakazi ophumeleleyo kakhulu esenza inhlelo zezichewa ezifundekele nezishona njalo esenza ezinye inhlelo u-radio zimbabwe sese-radio 2 njalo engakabuni u-radio 4 esenzela ku-studio 7 umuntu obe uthanda umsebenzi wakhe njalo umuntu obe nakekela imuli yakhe sonke isikhathi ngasinahlangana naye ngimbuze ngabantwana akhanye ngumuntu obenzela kuhle sibuze ukuthi labo bathuthuke empilweni okuyinto esiyikhuthaza abasakazi lentatheli zindaba ukuthi ngaphandle kokuba le ndlulela babe nempilo eqoqekileyo yikho esakufunda kakhulu udadewethu uLuciyasini.
Ye, singathi-ke ungathini kumuli yakhe namhlanje?
Angithi imuli yakhe kayithokoze ekuthini ubatshele ilifa elihle elembeko elokukhuthala kanye lokuhlakaniphela umsebenzi lokuzwanana nabantu bonke kungakhathalekile ukuthi ngabaphezulu sengungweni abalingana naye nabaphansi wakhe. ULucy wayesebenza nje kuyo yonke indawo abe ngumuntu okhululekileyo kungamhluphi lokuthi apha indaba ngoba abantu babezimiseli ukuthi bangene enhlelweni zakhe.
Ye, singathi wasebenza kakhulu isebenzi ze-ZBC ngokubona kwakho?
Wasebenza okwesikhathi eside ze-ZBC ngibona dami ngasuke ze-ZBC ngamshiya khona kodwa engikwaziyo ukuthi wavelwala eku-radio 4 kodwa kwesinye isikhathi senza uhlelo ku-radio Zimbabwe sese-radio 2 nxa abanye abasakazi bakhona bengekho bezithiwa wayesenza ezinye uhlelo kwakuvele kulokuthebela.
Ye, sokuthiwa wayephathisa kakhulu intatshelo zindawo ezintsha ezasuka khonapho kambe wayebabamba njani?
Wayephathisa njengoba lathi samphathisa wathi ngena samfundisa lathi ukusakaza ngiyakhumbula buyezo simfundisa ngilo mngane wami engangihlala la ehofisini uPeter Barirewa wasuka uPeter ngasala ngisebenza laye uLucy awazoba ngumsakazi ozimele yedwa njalo wabamba isidoba sinyane ukhanya wayevele esuka ekubeni ngumbalisi ngakho-ke kwakulula ukuthi abambe izinto njalo aphinde aphathisa abanye.